We recently released the total amount of money that we gave in 2019. It was about $330 million. So that was a bit more than it was in the government budget report, but that's the total amount. It includes our work through PEPFAR. It includes the work that we've provided this year for food relief, for people who are facing food insecurity because of the drought and other causes.
Imali esayinika uhulumende weZimbabwe ngo-2019 iyafika i-$330 million. Kutsho ukuthi leyi ekhitshwe kubudget yalonyaka ayihambelani nalokhu esakunika uhulumende, ngoba lokhu esakwenzayo kuningi kakhulu, kuqela iphefa leminye imisebenzi etshiyeneyo, njalo lokuthi sinika abantu ukudla kulo yokoma okumangalisayo okwenza ukuthi abantu bengatholi ukudla. Siyabanceda sibili endaweni eziningi, saphinda futhi sanceda Zimbabwe ngesikhathi kulezulu lesiphepho ucyclone Idai. Nxa sesikhangela sibona ngazani imali esayikhiphayo iningi sibili, i-$330 million.
And it also includes the assistance that was given to people who suffered the consequences of Cyclone Idai in March. So putting all those numbers together, it was over $330 million this year.
Engikunanzelelayo ukuthi nxa bebala imali zabo kumele phela bangakhohlwa ezinye inhlelo esazenzayo eZimbabwe. Ngingeke ngathi ukuthi kwenziwe ngabomo lokho, kodwa-ke kumele likhulume phela logatsha lwezimali ukuthi kuzwakale ukuthi kambe amanombolo abo amenjani. Kodwa kumele ukuthi nxa bekukhangela konke lokhu, bakhangele ngesakwenza kwezempilakahle, lezokudla kanye le-cyclone Idai, lokunye nje okumbalwa okuthiyeneyo. Kodwa sikubonayo imali esayikhiphayo yena leyo esikhuluma ngayo.
You have to talk to the Ministry of Finance about how they came up with those numbers.